Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle onamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutsho ukuthi iyabi khona ayibuye ngapha emaphandleni ngoba lathi siyakufuna ukuvikelwa.
Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthiwa phandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni e-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni.
Isehlakalo lesisenzakeleyo esomunye wethu esisebenzisa ngalo esidutshuliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko obulawo usumubi.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolobho kulandela ukudutshulwa kowesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthi uchiywa phandle kuhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni. Endaweni eziningi ezigoqela emadolobheni afana lakobulawayo iziphathamandla zithi aziselayo imijofo ngakho zithi sezihlaba kuphela labo asebahlatshwa ijekiseni yakuqala. Kodwa emaphandleni abantu asebahlatshwa ijekiseni yakuqala lebalutshwana kakhulu. Kwezinye indawo kwahlatshwa abavele beleminye imikhuhlane ehlisa amasotsha omzimba alwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kanye lasebekhulile kuphela. Abakhala ngalolu daba bagoqela isakhamuzi sePlumtree koMakhulela umnumzana Christian Dube.
Siyezwa kulokuthi kwesinye isikhathi ma ulalela inews kumbe ulalela umsakazo uze ukuthi abantu abahambe beyehlabisa abantu abahambe beyahlabisa kodwa okwenzakalayo uhlupho olukhona yikuthi iqiniso elikhona kutsho ukuthi injection levele ayikho iyashoda ngingaze emadolobheni. Hhayi ma kungukuthi khona abantu ngobuningi especially mina esigabeni engikusho omakhelwane bami bayafisa mpela ukuthi bangahlatshwa kodwa okusalayo siyahamba esibhedlela ufike uthole ukuthi ayikho. Akusonga ngeke ngisho ukuthi ngumlando maybe westaff kodwa iqiniso elikhona ukuthi injection yona injani iyashoda ngo kutsho ukuthi iyashoda ngoba kuba le mbuzo like la engigcine ngithi ngiyegcina khona ngigcine zembuzo ukuthi hawo indaba ungahlabisanga ngesikhathi khona lapha ibuyile but still kuyafana loba ngangabe enhlabisile ngaleso sikhathi ngoba ngikhuluma nje kona lapha Nkomo ngilabazalwane engikhuleka nabo sikhangelele ukuthi siyalala silindele for iPentecost. Ngoba siyakwazi ukuthi corona khona ama masks lawo khona apa la sanitizer siyathwala siyahamba la kwenzela ukuthi khona sikwane sikuzivikela. So abazalwane labo khona lapha esilinde ukuthi khona sisuke siye lapha esikhonzela khona baningi impela engilabo khona lapha laba kade bekhuluma ngakho indaba naleyo kungahlatshwa ukuthi bayafuna ukuhlatshwa kodwa ayisimanga into ekhona yona leyo ukuthi khona kukhanya vele injection le enjani iyashoda. So angazi uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutsho ukuthi iyabi khona ayibuye ngapha emaphandleni ngoba lathi siyakufuna ukuvikelwa. Bese ngisithi umbuzo la ke ngutoli leyo ukuthi indaba ongahlabisanga ngesikhathi khona lapho ukufika kwayo kuyafana loba nganza benhlatshiwe mina yebo nganza benhlatshiwe kodwa labeni labo bona ke khathi singabanga so kutsho ukuthi ayikho vele injection. Uma kungukuthi khona emadorobheni kungukuthi ihlatshwa kahle hayi ayibuya abantu sizohlatshwa ngoba vele sizimisele ngoba sithandabuza ukuthi umkhuhlane ukhona kube siyathandabuza kathi njengoba ngikhuluma ntisenkonzweni ngasi zihluphi ngamamask ngasi zihluphi ngamasanitizer.
Bakhathazeke kanganani abantu khona ngapho koMakhulela ngalolu daba?
bakhathazekile kakhulu Nkomo ngoba okwenzakalayo vela ngithi uyabona ukuthi siyabe sikhangele kumbe kuphuma kuma-social media ukuthi India kunje endaweni enje kunje so khona kuyanama ulokhu hamba usiyadinga into efanele ikusize ongayitholi kuba lobunzima ngoba ayisikho ukuthi abantu abafuni ukuhlatshwa abantu bayafuna ukuhlatshwa kodwa iqiniso elikhona nje ukuthi ayi injection yokuthi abantu laba abangahlatshwa ngokuqala bahlatshwe ayikho kuyahlupha mina njengama ngazi ukuthi sengihambe kangaki ngize ngaya la lasehospital ngale lakho ngathola kufana lakhona lapho ukuthi ayi injection ekhona ngeyalaba abaphindayo so abantu bayafisa mpela ngoba ngobuningi vele asihlatshwa abantu bayafisa ukuthi khona ngaba ngahlatshwa but siyahamba masifika sithole ukuthi khona no hayi injection le yokuqala ayikho so angazi lami ukuthi uhamba njani lokuthi kumbe sisahlatshwane nankwazi laba abahlatshwayo yibo abahlatshwa le espili but ngokuningi abantu vele bayafisa ukuhlatshwa la engikhona
Umnumzana Christian Dube yisakhamuzi sakomakhulela ePlumtree. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga ngalolu daba. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obulawo yilomkhuhlane izolo kodwa kulabathathu abafunyanwe belawo. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane kuleli 1586 njalo asebetholakele belawo selokhe ufike kuleli nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,682. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2148. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4812. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isithupha 632,496. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 278,537. Ukutholakala komkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India kubangele ukuthi uhulumende avale idolobho lekhwekhwe ngefiki edluleyo kulandela ukubhubha komuntu oyedwa ovele kwele India ebulawa yilomkhakha. Sikhuluma nje lizaqhubeka livaliwe idolobho lekhwekhwe okwamaviki amabili emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalumkhakha wona osabalala ngamandla njalo oyingozi ukwedlula eminye imikhakha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Udinga ke ukuthi abantu bazilungiselele ngendlela ebanzi kulalokho akade bekujwayele. Umemetheka masinyane ugcwala indawo enkulu kanti uyabulala kulalokho akade sikubona ngalo mkhakha esesiwujwayele. Ngakho ke kuyadinga ukuthi uhulumende aphakamise izinga lokufundisa lokucebisa lokwazisa abantu. Indlela elula yokwazisa abantu yikuthi kuphume news nokwenzakala eIndia. Kodwa ke ungabala amaphepha kumbe ikakhulu lalela imsakazo ye-radio ye-ZBC le-television. Abakhulumi ngalezi zinto bayakhuluma ngomuntu oyedwa mhlambe ezimu oshonileyo kanti abantu baseyokuthatha lula lokho bathi umkhuhlane siwadlula kusela kufa kanti ke kuyadingeka ukuthi abantu bavezelwe ngokufa okwenzakala khona eIndia ukuze abantu babone ukuthi uyabulala bazivikele ngendlela efaneleyo. Uhulumende kafake information ye ebantwini hayi kulokho akwenzayo njengamanje.
Kukhona yini okunye okungenziwa nguhulumende mhlawumbe ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhakha kanye lomkhuhlane wonke nje elizweni?
uhulumende kumele aphakamise indlela afundisa ngayo. Akafundisi uhulumende. Bakhuluma izinto lokhu lalokhu i-praise and worship yona lesesayijwayela kuZBC inkonzo yokuvuka kupraisewa uhulumende, kukhonzwa uhulumende, kuhlatshelelwa izibongo zikahulumende. Siyabonga mnanga kwa, siyabonga first lady, siyabonga minister, siyabonga bani. Kulokuthi basebenze ithuba le-television ukufundisa abantu ngengozi ye-coronavirus. Bafundisa abantu ngendlela yokuziphatha efaneleyo ukuthi abantu baziphathe ngayiphi indlela. Kanti abantu kumele baqaphelisise ukuthi kusafanele bagcine konke lokho okuthiwa bakwenze, bagqoke ama-mask, benze i-social distancing, bangahlangani bebaningi, bazivikele ngendlela efanele. Kungakhathaleki ukuthi usekhaya noma usedolobheni, igciwane leli liyabulala. Abantu abaliqaphelisise, bazivikele ngokunjalo. Bangekele ukuzivikela bayakufa, siza kufa, siphele sonke.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Uzulu wakobulawayo ukhala ngezehlakalo zobugebengu esezibhahile kuleli dolobho kulandela ukudutshulwa kowesifazana osebenza kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot Shopping Center ngomgqibelo ebusuku. Owesifazana lo udutshulwe ekhanda isigebengu ezibambe isitolo lesiyinkunzi wahle wafela khonapho. Lokho kuthiye ezinye izisebenzi kanye lozulu jikelele bethithibele. Izehlakalo ezinje seziyinsakavukela koBulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuzosisiza ukuthi siyananzelela ukuthi kobulawa lapha ubudlwangudlwangu lo erobhari, ukubulawa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, kuthathelwa abantu impahla sokwandile. Isehlakalo lesi senzakeleyo esomunye wethu osebenzisa ngalo esidutshuliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko wobulawa usumubi. Abantu abasahloniphani, abantu sebedinga imali ngendlela ezinzima zokubana bangahloniphi impilo. So lokhu kuyasikhathaza kangaka ukuthi singaqhubeka sinje sibona ngathi izinto azimanga kuhle. Asikwazi kwangabangela kumbe indlala ekhona kumbe ushota kwemsebenzi. So kodwa lanxa kunjalo akukuhle ukuthi umuntu azaye kulala ubuni ngakushota kwemsebenzi. So ke sesilohlupho olukhulu lokuthi sibili. So kufanele abantu bafake amakhanda ndawonye lamapholisa lohulumende kubonakala ukuthi kambe lokhu kungaba njani, ngoba hathi lokhu osokusenzakala sokusedlulisa amalawulo. Abantu abasahambe khululekile, abantu sebesesaba ngokuthi awukwazi ukuthi ekuhambeni kwakho uzahlana lobani umuntu ethweleni. Lamapholisa afanele asebenza adinga imbobho le igcwele ebantwini.
Idolobho lakoBulawayo belisaziwa ngokuthula eminyakeni edluleyo bungekho bonke ubugebengu lobu. Libona ngani bubangelwa yini?
Liqiniso sibithi idolobho lakoBulawayo kwakuyidolobho lamakhosi, idolobho elilokuthula elilabantu abahloniphanayo, idolobho ebelilabantu abafisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo bathole imali basele imuli zabo. Kodwa sesinanzelela iphosa kusuka kuluminyaka ophelele kuzofika kuluminyaka ezingena kiwo, kukhanya ungathi ubudlwangudlwangu sobusanda, abantu beqhubeka bebulawa besiya phambili. Engxenye okunye izizathu zakhona ikhona ukuthi sokwabantu sesihlangana kule dorobho nabantu bevelale, abanye bevelale, sifike sihlangane ndawonye, ama-cultures ahlangana kakhulu. Engxenye ngokunye okungasuhle kubangela lolu hlupho njalo lakhona okuthi sinanzelela futhi ukuthi le misebenzi ayisekho. Siphosa sikukhole ukuthi engxenye izigebengu abantu abaningi abasasebenzi ngokunjalo sefuna ukudinga imali ngokubulala abanye abantu, kuyinto embi kakhulu. Sinanzelele njalo ukuthi labona abasebenzayo futhi ungadanzela le mali eziholwayo zikhanya ngathi kuyimali ezingelahlonzi, abantu sebedonsa nzima. Engxenye yikho kungabe kusikhozela lolu hlupho. Kodwa ke nxa kunjalo akufanelanga lanxa umuntu engasebenzi afikele ngumngqondo wokubulala abantu. Abantu abafuna ukuzisebenzela basebenze nzima.
Bungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Kunzima ukuthi kanti ubugebengu bungaqedwa yini, kodwa sokuqatheka ukuthi abantu bafake amakhanda ndawonye bakhulumisane lamapholisa. Uhulumende akunanzelele ingxenye angezelele amapholisa ngoba sesinanzelele uhlupho esibalalo kathi samapholisa amalutshwana. Lamapholisa futhi enjalo alala zimota, uyafona ukuthi okulohlupho, abantu sebebanjiwe, abantu sebetshaye, umuntu sebuliwe. Amapholisa abakuphendula abala moto uzokuthiwa buzosithatha, sebefuna ukuthi bazothwala ngabantu nje. Khona kuyatshengisa ukuthi hhayi akusuke kube lube le nto ehamba kuhle. Uhulumende kabona ukuthi uyaqhatha amapholisa enough. Amapholisa futhi afana nabanike indo zokusebenza zokusebenzisa babe lezikhali ezeneleyo babe lemota zokuhambisa ukwenzela ukuthi nxa kusiba le ngozi ezenzakalayo amapholisa agijimayo siyafika endaweni loku ukuthi amapholisa ayesefuna beyithwalwa ngabantu kuba nzima so ke uhulumende olomlando ukubana aphume le ndlela lamaceba abambekayo kodwa ibottom line ukuthi amapholisa abanikwe zonke into zokusebenzisa izimota le mbobhe dale ukubana abahambe bezivikele labo iqakathekile kwenzela ukuthi uhlupho lwesiba lalo lwehleliwe phasi ngoba abantu sebesazi ungazitshela ipholisa bayotshela ukuthi abalamota abahamba ngenyawo yikhona sebetshontsha intando uyatshontsha lapho iqeda utshontsha engabaleki lokubaleka akukhoze futhi elincala phane ngoba sazi ukuthi akulamapholisa so ke ngokunjalo uhulumende afainde kodwa lathi izakhamizi siyacebisana ukuthi sihambe ngokunanzelela sibaleke lokuhambe ebusuku ngoba kukhanya ungathi sihlaselwe sibili impilo zingalahleka siya phambili abantu beqhobe belimala besiya phambili
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kuhulumende wele South Africa kusasa oluqondane lokuphathisa abantu abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano bele South Africa lamanye amazwe unkosikazi na Lady Pandong uye ozaletha lolu ncedo. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende sexwayise labo abathenga umumbu ebantwini bezimele ukuthi bazabotshwa ngoba inkampani ye-GMB iyo yodwa evunyelwa ukwenza lumsebenzi. Iphephandaba leHerald lona lithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission badinga owake waba ngumkhokheli wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration umnumzana Moses Julius Juma yena ochithwe inkundla yeHigh Court ngemva kokuyicela ukuthi yesule ukufunyanwa kwakhe elecala lenkohlakalo. Sogu iska disembi goye, no.
Unjani Studio 7, unjani Studio 7, ngunyathi longo umatoko ngilane kapa. Bengicela lomlayezo Studio 7 udlulisele ukuyefika mpela kwabaphezulu kubobaba uKen Mathema leUminister of Education ukuthi lokho kambe kuvumelekile ukuthi izikolo kahlekahle zibhadalwa ngayiphi imali ngerandi or ngecurrency yalapha ekhapa because niyasazi ibhondi. But okwenzakala izikolo zakithi emakhaya ngale Gwandi ema-10 South Ward 7 isikolo othiwa iqaza sicela ke bebe-check mpela ithumela abezemfundo bebe-check into ezenzakala abantwana baxotshwa ngale sibhataliswa in runs kuthiwa sibhatalela ama-teacher kanjani ama-teacher aholiswa i-government why kuthiwa isikolo kumele sibhatale ngama-runs u-government esithi kumele ubhatale i-currency yasezimbabwe amabhonds why sibhataliswa ngama-runs why ithina kumele sikholisa ama-teacher inkathi zizixotshela ukuthi kuthiwa ama-teacher kusefuna imali yabo kanjani sicela ke sihlolela kwasala ukubhatala isikhupha sibhatale into ukuthi sibhataliswa ama-runs ngenkani kuthiwa thina sibhataliswa ama-teacher ma sibuza le ngane ingane zihlezi labo gogo ingane azifunde esikolo kodwa ama-teacher axotshela ingane isikolo i-school fees yini nale nto sicela be-minister of education bebe-check into ezenzakala iqala za primary lasesimbumbu secondary silabantwana abafunda lapha ingane zethu form 1 kuthiwa maziregister abo 200 rand ischool fees 500 rand why ischool ozibhadaliswa ngama-rand kuthiwa kumele sikholisa amatisha ikakhulu sicela sibheka laseqalaza primary lasesimbumbu secondary into ezenzakalayo ema-town South Ward 7 siyacela abestudio 7 uminista cela kathumele abezemfundo be-check ukuthi kwenzakala nge-order lapha izinto ngoba ingane zitshona zidlala lapha azifundi kodwa kufuna imali yeschool fees ziyothelelana i-covid at the end of the day kuthiwa masibhadale ischool fees ha kudlalwa ngathi phela la maticha la dlala ngathi impela
we bantu bakithi bantu bakamthokazi bantu abahle kumahlabi zulu ngicela nje sike sicebisane nje ngento nje ezimbili noma ezintathu okufanele ibezazi into emqoka ngiyokuthi umthokazi yisizwe imathebelendi yisizwe akusomhlobo wabantu or tribe hach yisizwe isizwe esakhwayo ngo-1821 ngomzilikazi njengezizwe zonke nje ziyakhwa ngabantu indimi zonke ezikhulunywayo lapha emathebeleleni ziphakathi kwisizwe sikamthokazi singabantu banye ulimi lwethu isindebele siyisizwe bantu bakamthakwazi ngicelani ke siphakame ke ngobukhulu bethu ngobuningi bethu ngamandla ethu sonke silwele isizwe sethu sikamthokwazi ukuthi singaginywa yesinye izizwe njengalokhu okwenziwa kwamanye amazwe esakubonayo kudala. Thina ngicela la namhlanje sihloko simi sizimele ukuthi siyisizwe sikamthokazi singamaNdebele. Okusekwenzakala kwamanje ukuthi kulabantu ahambe beyitshalwa lapha emaphathini imizamo yezanu PF yokuthi idilize isizwe samaNdebele singabi lutho. Khona lokho ngicela lokucaphele kakhulu ukuthi imizamo yezanu PF kusukela kudala 1963 zanu PF isakwa yayingafuni lutho ngeNdebele. Ngakho ke ngicelani siphakame sibe bakhulu ngamandla ethu onke silwise ububi bezanu PF sisizwe. Njalo kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi asikho isizwe izohlala singaphansi kwesinye isizwe. Nation shall rise against nation, I quote. Njalo alukho ulimi oluphezu kolunye ulimi, ndibjonge ziyafana. Ngicelani bantu bakithi emathebeleni simi ngolimi lwethu lwesiNdebele. Indimi lezi ezatshalwayo lapha emathebeleland ukuthi kulesikhalanga, kulesitonga, lwesisuthu, kulesiwatwatwatwat imizamo yezanu PF ukuthi bidlize isizwe sikamthokazi. Ingakho nje ubona nje singasabambana ngabantu sebethengisa amaphathi. Cela bantu bamathebeleland sime ngenyawo zethu sizibuse. Lo ugatsheni Masiza Ndlovu okhuluma ngeseplumtree.
Salibonani, salibonani majaha lezintombi zestudio 7, majaha amahle lezintombi ezinhle. Khuluma lapha ngumathonsi ngisetsholotsho. Ngicela ukukhumbuza abantu bezimbabwe ngesikhumbuzo sathiwo nkomo ukuthi khona umgabe ilizwe leli selitshisile, selifile, selithe nya lezanu yakhe. Kodwa ke lizavuswa ngumfana omncane ongazangayo lempini. Yiko ke asisapotenini umfana omncane ongazangayo empini onguneliswe nijamisa ngiyozavusa ilizwe leli kuphela. Izanu soziyafa livusa leli lizwe noma sokutheni, noma sokubomvu, sokumnyama, sokumhlophe, sokukuhle, sokulochakwa asoziyafa livusa sehlulekile. Sebetshontsha amagoldi awetha 11 million bahambisa eSouth Africa besiyathengisa private. Into zonke behamba besiyathengisa private befaka ezikhwameni zabo. Ngiyabonga.
Siyabonga. Esikuzwa kuma emasvingo labo abathi izinto ziyadura bona bethenga i-2 liter nge-30 something rand. Baphilile labo. Ngoba thina sithenga i-2 liter nge-60 rand. Ngapha eGwanda sithenga i-2 liter nge-60 rand. Manje bona nxa bekhaliswa i-30 something. Sure, i-38 ibathi imali. Kulathi 60 to 80. 80 rand abathi bachiye ezitolo ezijiphileyo i-60 rand. I-2 liter yamafutha, i-2 kg 50 rand. Manje sonxa bona bemaswingo besithi bona badurelwa izinto bekubala into ezijiphe kangaka ama-price akhona onke ngiwazwile. Siwe sithenga ngawo thina ngapha emareserve eGwanda.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkulungwane zabantu ziphume buthumuthumu edolobheni leGoma kwele DRC izolo zibalekela udaka lomlilo ilava ngesingisi ebiphuma igeleza ekudubukeni kwevolcano esentabeni yeNyiragongo. Kubhubhe abagijimi bomjaho wemarathon abangamashumi amabili lanye kwele China izolo bebulawa ngumthelela womkhathi obuhlanganise umqando lezulu elinetha liqanda okumangalisayo, i-freezing rain kanye lesiqotho. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abebandla lamademokrasi sebesole abebandla eliphikisayo elama-Republicans ngokwala ukuthi kubunjwe iqula elizaphenya ukuhlaselwa kwedale lephalamende iCongress ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump ngozibandlela. lwathi lusanda kwenzakala loluhlakela lwasolwa ngabantu abanengi ngitsho lama Republicans amanye esithi kumele kubunjwe ikomitee ezalucwayisisa loludaba. Lanxa bekhona abalutshwana abasekela limizamo kubandla lama-Republicans, inkokheli yaleli bandla yeCongress egoqela umnumzana Mitch McConnell kanye lomnumzana Kevin McCarthy bathi kabasoze bakusekele lokhu ngoba amademokrasi edlala nje ipolitiki. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona i-commission ka-January 6 lay ekade iqakathekile for both Democrats le-Republicans ukuthi baveze babone ukuthi abaqalisa udlakela wafa amapolisa labantu ababe protester ngobani. So ngiyabona ukuthi kathesi ama Republicans ngantu asebetshintshi le the way that they want i commission lay ukuthi ihambe ngoba sisibona ukuthi kathesi sesifika ku January eka 2022 lapho kuzabe soku choose khona ama candidates for ama midterm elections. Sibona futhi ukuthi iRepublican Party isitshintsha layo ama representatives ayo in leadership. Sibona uLiz Cheney bemkhipha bafaka uMama Lwana uStefanik walokuza wareplace yena uMama uLiz Cheney. So sibona ukuthi kathesi they are doing a ground game ngoba babona ukuthi uPresident Biden ngokwakhe kathesi ama-polls athi yena oku 63% approval rating across the population e-United States. Sibona ukuthi nge-COVID response oku 72% including ama-Republicans. And then futhi sibona ukuthi i-infrastructure bill le abafuna ukuyipasa elethwe ngumongameli welizwe uBiden. It is very popular among the whole country between Democrats and Republicans.
Abakhokheli bama-Republicans edalele parliamente kulower house la ku-upper house sabona ngozibandlela kulandela lolu dlakela bephuma egcikeni besola uTrump owayengumongameli ngaleso sikhathi. Besithi nguye owayephehlelo lodlakela bakhanya besekela ukuthi kubunje ikomiti ezalucwayisisa lolu daba. Kathesi sebetshintshile, ngokubona kwakho kungani kahle kahle sebeguqule ingqondo zabo?
So ukuguqula kwabo into le commission is emanating from the fact ukuthi bayesaba ukuthi 2022 ama Democrats ngathwa azathanyela ama houses ama house representatives seats amaningi. So hiku kubona kwami ngoba ngibona i Republican Party lokuqamba amanga kwabo besithi uTrump watshontshelwa election angamanga. So sibona ukuthi vele babefuna ukuba lekhulu lapha eAmerica ngoba basebedliwe kuma elections. So basebezama izinto zedlame.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthi waphandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni e-COVID-19 wona asesilela elizweni. Uzulu wakobulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukudutshelwa kwesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.